uChamisa obekhatshwe ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa kunye lomnumzana Washman Ncube umkhokheli webandla leMDC utshele umhlangano lo ukuthi kungela ukugcilibezela usenqobile ukhetho oluzenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Indodana kamunye uDokotela Joshua Nkomo uSibangilizwe laye ubekhona kulumbuthano. Unxuswe ukukhuluma amazwi okukhuthaza ukumanyana kukaZulu.
Sabulani bantwana bami. Ngiyabonga ukungusa kwethu namhla lapha. Ngibuye lapha ukuthi sizokubuzana ukuthi singabantu banye.
UChamisa uncome umnumzana Dumiso Dabengwa njengomuntu walwela impi yenkululeko wangazaphazanyiswa ibuhuquluzi kodwa wala ehlonipha injongo yokuya empini.
They abuse you, but you remain true to the values of the liberation struggle. And this is why I'm particularly happy that as we go to this election, this candidate is being endorsed by the icons of our liberation struggle.
Phambilini umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa utshele umhlangano ukuthi ibandla lakhe liyamsekela uChamisa njalo wake wazama ukunxusa amanye amabandla ukuthi lawo amsekele okugoqela unkosazana Thokozani Khube kodwa kwehlula.
Lokhu ababekutsho besithi bona kumele siqalise kutsha sokwehlule labo esabakhethayo ukuthi basibuze eZimbabwe sebehlulekile.
Umnumzana Ncube yena uthi abantu bengayenqa libandla leZANU-PF elithi kumele libuyiselwe embusweni ngoba liletha indlela entsha yokuguqula umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Ncube.
Kulento eyodwa kuphela ezama ukuphambanisa ukuthi sifike kusekezindependensi kalula, into leyi yilabo esibanike umsebenzi wokuthi babe ngo-referee kwi-election leyi.
Ugogo olomfanekiso wasabalala kumfanekiso kamabonakude enkundleni zokuxhumana esithi usekela uChamisa laye ubekhona wasukunyiswa kodwa kazange akhulume loZulu wanyenyezela uChamisa impiko yakhe. Qede uChamisa walandisa ukuthi ugogo lo uthi kusukela lumfanekiso wafakwa ebulenjini usekhathazwa ngabantu abathi bazambulala ngoba isekela uChamisa. Kodwa uChamisa utshele ugogo lo ukuthi engethuki ngoba kuseyaphela inyanga uzabe esebusa yena njalo uzamnxusa esikolweni se-State House. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, igama lami ngoChris Gande.